Umqeqeshi wegqembu labesilisa lamaunder 20 u-29 Ndira yalabanye bakhe bakhethe abadlali abambalwa abayingxenye yamaqembu adlala kusigaba sePremier Soccer League kuqembu labadlali abangamashumi amabili elizamela ilizwe kumncintiswano weCOSAFA okhangelelwe ukuqala ngolwesine oluzayo elizweni laseSouth Africa. Ukukhetha abadlali ababhaliswe kunhlanganiso yePremier Soccer League lokhu kusolwe ngabanye abalamaqembu adlala kuzigaba eziphansi abagoqela umnikazi weqembu leGolden White uKotso Nyathi.
Konke sikubonile ku-under 20 kodwa ikakhulu esingani kusithabile ngokuthi i-traditional way of selection thina siyijayileyo ukuthi koBulawayo siyasikhethe phela abantwana behambe behlangana lezinye indawo asiyibonanga siphonge ukubona kuphela sokuthi abantwana sebekhethiwe.
Nakwelinye icele le-intatheli zindawo ezemidlalo uNesh Mkokwera yena uthi uyakusekela ukukhethwa kwabadlali abadlala kumaqembu adlala kusigaba sePremier Soccer League loba nje kukhona okusolisayo.
Iqembu lama-under 20 lilokusolisa okuthize ngenxa yokuthi lokho sibona abafana basama-academies lokho begcwala sokungazani yindawo yokuthi nje bethengisa abafana ama-academies. Ungananzelela u-premiership yeZimbabwe enye lenye iqembu liyanika abadlali abahlanu abarejistwayo ukuthi bedlale ku-premiership okuthi kimi abadlali ade bemele bekhethwe kwampaya yibona abana abadlala kuma-premiership umba abarejistar ku-premiership ukuthi ngoba yibo abakhanya ukuthi phela bayakwanisa.
Amaqembu akusigaba se-PSL alabadlali abakuqembu leZimbabwe ngabalisa ele-FC Platinum, ele-Herentals, ele-Ngezi Platinum, i-Dynamo, iBulawayo Chiefs kanye le-Chicken Inn. Iqembu leZimbabwe likusibaya sika-group A ndawonye lele-South Africa, ele-Soto kanye le-Mozambique. Imidlalo yalonyaka iqala ngolwesine njalo abaqali besiziba liqembu leSouth Africa elaziwa ngegama elithi amajita kanye leqembu leZimbabwe elaziwa ngokuthi Young Warriors. Iqembu leZimbabwe liqeqetshwa nguNdiraya encediswa nguMandla Mpofu kanye loNesbet Saruchera. Umqeqetshi wabonozinti nguInnocent Chongukudza loPatrick Muteswa onguye imanager weqembu. Amaqembu azadlala kufinali yalemidlalo efika emaphethelweni mhla zilitshumi lantathu kunyaka kampalakazi yazathola ilungelo lokuyadlala kumncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi lase-Africa. Ni Mele Studio 7 ngoBulawayo, ngu Joseph Njanji.